Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayinwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Amalunga enhlanganiso ezimeleyo ebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo, sokungani iholiday, uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakubona ukuqakatheka kwe-Unity Day. Ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abeforma zabo.
Lamhlanje ke bekulikhefu lelanga lokubambana eleUnity. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana isenziwa izanu le-PF Zapu asibancedanga ngalutho empilweni zabo. Kuwoza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculo, silomculi odume ngomdumo we-Afropop le-disco. Ukhulekani bethule wazakala ngelokuthi Cooksman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kwenziwe ngelanga lapho okwalobelana isivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwebandla lezanu lele PF Zapu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abatshengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lwegugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukutshengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayinwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala omunye obetshengisela uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lwegugurawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Ye, asina unit esiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa, njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kukhatshana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lwegugurawundi, njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokho esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awuthi bygones be bygones, hayi uyazisomela, unless and until sibe less justice abantu abayizigugurawundi babotshwe ikube leqiniso indaba leyo ekhulunywe ngayo, ama-families a-affectwayo akhomba sethwe, sibe lama-reburials abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithi khona kula ground indaba ye-ground yasizivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yiUnity Accord mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987 kulandela ukulwisana phakathi kwamabandla la Kabe esithi uvimba amalwe cacha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo iGukurawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983 kusiyafika umnyaka ka 1987 umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngodaba lolu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Siyabonga bathabile lokhu sikudaba lunye iningi labantu emhlubulweni wesigaba semandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yiZanu PF lezaphu asibancedanga ngalutho empilweni zabo njalo ilizwe lokhe lathola uzibuse abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele okungcono kwelakusasa uAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo
Amalunga ebandla lezaphu athatha isikhathi eside ukuphuma kusivumelwano somanyano weUnity Accord bese sabela ukuba owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe angayiphinda into yakhe yokubulala abantu mahlayana Ibandla lePF saphu langena kuUnity Accord ngompalakazi 22 ngomnyaka ka 1987 lebandla leZanu PF kuyindlela yokuvikela ukubulawa kwabantu mahlayana libutho le 5th Brigade elalihlome liphelele Izaphu yaphuma kumanyano lo ngomnyaka ka 2010 ngemva komhlangano weCongress ngoba babengene kulumanyano ngemva kwenye njalo iCongress Owayengumongameli umgabe labanye bakhe ababalisa osengumongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uSidney Sekeramai uParence Shiri uConstantine Chiwenga labanye babulala abantu abadlula inkulungwane ezedlula amachumi amabili i20,000 eMathebeleland lasenkabazwe Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, uNkosikazi Monica Ncube uthe bathwele nzima abantu abasebenzi njalo abalazithupha yikubamba nabani okuletha inkethabe etshabi lendlala.
Konke lokho kwenzakalayo mhla ka 22 December kungenxa yeUnity eyaba khona phakathi kweZANU PF leZaphu. Mina ngokwami mbona ngani sokulihlaya nje sokulizaba nje akusela into eqhathekileyo ngakho engunanzelela ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lo sokungani holiday uthola abanye bechadisa uthola abanye besenzani kodwa angisakubona ukuqhatheka kweUnity Day ngoba sikhuluma njengalokho kwalomnyaka sokwaphela vele kweUnity ungakhangela kathesi labantu abangenile embusweni abalandaba labantu abaforma zaphu
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthe lelilanga leUnity Accord liqhakathekile ngoba laphephisa ukubulawa kwabantu
iUnity Accord iqhakathekile kakhulu ngokuba kwaba losuku umhla ka 22 December 1987 olwamisa umbhuqazo wawuqhubeka ubeka kuzange kwenziwa leyo nto kwakuphela abantu du ngakho uqhakathekile ukuthi abantu ngalolu suku babheke emuva bakhangele emuva bakhumbule lapho sivela khona bangakhohlwa ukuba kwachitheka igazi liningi kakhulu kwafa abantu abangelacala izingane omama
umnumzana John Zolani Dlamini umabhalane jikelele wokuqoqwa kwenhlelo kuzaphu uthe kabakho kuUnity leZANU PF njalo lesi sivumelwano saba yi-ceasefire yokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGukurawundi
thina sikuthatha ukuthi kwaba yi-ceasefire yokukhathi lapho abantu bakithe eMathebeleland abaphumula khona ukubulawa i-5 brigade ehulumende abantu be-Midlands lapho kwamakhona ukuthi bangabulawa i-5 brigade ekahulumende yiko ke sekusayinwe lelo phepha elingahlonitshwayo yithi saphuma sada sibuyele into enibivele iyiyo ngoba linto besingayingenanga there was no goodwill ku-unit
Umnumzana Kenani Ncube obona ngezomvikela kubandla lezaphu uthe iUnity Accord yadalwa ngemva kokuba umongameli uJoshua Nkomo esekhonjwe ngombhobho ngakho iyize
iUnit Day leyokuthiwa ingabi khona mina ngithi ivele kayikho ayizange ivele ibe khona ithola nini yaba khona ngenxa yokuthi umdala uNkomo upresident weZapu wase kufaka umbhobho ekhanda lakhe ukuthi ngaphandle ukuthi weziUnit abantu abe Matabeleland supporters ezeZapu irregardless ukuthi Matabeleland umashonaleni umbhobho la ukhona ekhanda bayahamba
ethi iUnit Accord ayilethanga ntuthuko kodwa abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe yibo abaqala ukugcwala emandebeleni baqala amabhizimusi kusiba nzima kwabalapha ukuthi bakwenze lokho
azange kube nempumelelo izinto ngapha emathebeleni lemiglens azange zike zitshengisele ukuthi ziphele ziyangaphi but into esayibonayo yikuthi kwase kulethwa abantu abanenge abavela kwamanye ama-regions sebezogcwala lapha bevula amabhizinesi be-employ abantu now as if lapha emathebeleni the part of Midlands abantu kabakho kwaba lobunzima ukuthi uthole iloni yokuthi uvule i-business so iUnit really azange siyibone ukuthi kanti ivele sibili uncedo lwayo kungaba kuyini
amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena ubike ukuba iUnit Accord yaletha ukumiswa kokubulawa kwabantu ngakho ke lelo langa liqhakathekile loba nje izaphu seyaphuma kulowo manyano kulandela ukuxega kwaleso sivumelwano
siyalijabulela kakhulu ilanga leli eleUnit Day kodwa njengoZulu omnengo weMatabeleland isikhalazwe sasilazo ikakhulu sikhangela ingqubekela phambili ebesingilayo sasikhangelela ukuthi singathola iUnit okulandelayo kuzaba sinhlelo zentuthuko ezizathuthukisa indawo zakithi silokhe singakakutholi lokho ngakho lanxa silijabulela usuku lolo kodwa sithi hayi kasiboneni phela izithelo zentuthuko
lamuhla iZimbabwe inanza ilanga leUnit Accord kodwa uZulu wakobulawayo uthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani savalwa ezweni akula zikolo akula madamu izibhedlela imiduli akula mpilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iUnit Accord bani elenkethabe chabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalwa impi yenkululeko bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya loludaba olwesivumelano seUnit Accord usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umkandla uthi sekulempawu ezikhomba ukuthi isivumelwano lesi singahlonitshwa phansi kombuso kamongameli Mnangagwa
siyakhangela okwakuqala kuarmy ama-generals lana khona laphana izibra liyani sibe sesikhangela ke ngapha ngaku-political side ye silayo laphana u-Obet Umpofu no-Simon Ikhaya no-Kembu Mohadi although laphana lalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana lalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadebeleleni or izaphu on its own njengezaphu so umehluko lona lowo khona wona lowo bekhona lowo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibaleliti zani ukudiliza ibaleliti zaphu kusala u-P F kuphela abantu bebe yi-patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi ani-trained person sokuthiwa khona u-leader i-liberation movement engazisakholi ngento zakhona esidla nje kuphela ekholisa khona kana nje hayi kwenza nje kwezithiwa zakhe lezi kodwa nje political and then strategical uku-unite abantu umuntu lwana kade ligovu
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani
I think upresident izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa yiwomafenzi yakhona ayibanjwa yilokhu vele yizapho kodwa ke embuthweni laphana uValerie dase from Zipra ukhanda umonza from Zipra umama lowu nasithi Ndlovukazi eke Mnangagwa u-Auxilia ubhodile ilizwe lethu, ufikile eBulawayo, ufikile eBhinga. Besibona nje imhlamba kuphela kulwana umama lwana sindizwa ukuthi ngu-Grace engathi ngumuntu wesitaradini ngendlela yena asezithatha ngayo ebantwini.
Iningi selimelele abasekeli bakamongameli.
Kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona leyana ukuthi o-vice president bebe yi-2. Kumele khona khana kuvalwe lokhani patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wakhe. Sokuphendile lokho. Hayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngalisho ngazana omunye usekela ngolunye umhlobo lwana ngokuthi asineke si-unite abantu into eliyana ngazabe isiphele nebantwaneni izasinya into enjalo. But abantu bangakwazi ukuthi iparty yethu yi-P F. I-P F leyi iyi-motherboard kuphela ngaphi kuzandla le-Zipra. Lokho kuthi ZANU ka-63 izaphi yikho kwehlukanisa abantu khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Max Mgandla ongalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Oku-Live Talk lamuhla sixoxa ngomanyano webandla le-PF Zabu lele-ZANU njengoba lamhlanje kulikhefu lokunanza isivumelwano salumanyano esatholwa mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kanye lokumiswa ukulwisana kwele South Sudan sikhangelelwe ukulotshwa sihle siqale ukusebenza ngelanga lekhisimusi ngomvulo. Lokhu kwenzakala ngemva kwenkulumo ebeziqutshwa okwamaviki ambalwa edluleyo phakathi kukahulumende labamhlamukeleyo ebezisenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Ele Taiwan lele Japan abikwa esebenzelana ukuthi kube lesivumelwano sokuqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi esigabeni sezihlengeni se-Mid Pacific Isle of Okinotori. Amapolisa abophewa engumphathintambo wezokulima umnumzana Joseph Made kunye lowaye ngumphathintambo wesigaba se-Midlands umnumzana Jason Machaya bebethesa icala lokungethembeki izolo. Lokhu kwenze ababe ngabaphathintambo kubakahulumende kamnumzana Robert Mugabe asebebotshiwe baba bathathu. Omunye owesithathu waye ngumphathintambo owabotshwayo ngumnumzana Ignatius Chombo owaye ngumphathintambo wezemali. Bakhona abanye njalo abalezikhundla zaphezulu ababotshwayo. Okumqoka ukuthi bonke ababotshwayo bakhanya babesekela ixuku lezanu PF elithiwa iG40. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi ukubotshwa kweziphathamandla lezi kutshengisa ukulwisana kwabasekeli bebandla lezanu PF hathi ukulungisisa umnotho njengalokhu okuthiwo ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuhambelele ukuthi kuyeyini yimpi yezanu abantu ababesilwa uMnangagwa uma nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi exoshe kuzanu. So ulwakho lokhu ukuthi bamcoca kuzanu uyakwazi into ababezenza ezimatch ezilabo beshene bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayafikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba kulanje enkulu ezenzakala but just try to fix them. Sokuthi konoko ababekumenza kona laye ebazwise ukuthi nawo yena lesukubekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebe bangaki abeqembu lona lele le-G40?
engibona lapha ukuthi bazaba qeda nxa besimele sibize baqede party ilaye need iparty intact ukwenza ukuthi kula ma-elections next year so that they show sacrificial lambs singakhofunti bakhona abanye abadu ukuthi ivota sebekhosile iflow bayangangalo kamnyama so balutshwana abantu abazabamnyama abazabotshwa but ambabone babopha bonke singakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abakhiphe imali manje kwelizwe bamele beyibuyisele leyo mali so lapho-ke athayimele ukuthi nje akhangele ukuthi abanye abantu engelawo macala abo but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha so ngibona nxaninxa ukuthi ufuna ukuwina elekthini ngabambisini ukuthi uyenza something ngento e-corruption day angababopha sibili bengamiganyana
manje nxa sikhangele kona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwela kusasa lebandla le-ZANU PF
into ezabanceda ukuthi ezibabasela opposition ngoba ngithemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakwi-ZANU PF i-ZANU PF ngitshonangisizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu bayabophana kula ma-structures bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho abantu bangabona ngale kuguquko nje kwezomnotho lapha sengabe sekuthiwa ngcono akusela amaphoyisa emgwaqweni akusela corruption bazambota emnankakho ngoba becabanga ukuthi ayiyihle kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 alaba abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kube ne-boram sango so kuzimanyana ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaka yonke
alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Unkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu ummeli weMathebeleland North edalela ePhalamende owangena ngezikhundla eziphiwa abesifazane ukhaphe umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa izolo ukwethekelela ibhinga. Injongo yalolu hambo lukankosikazi Mnangagwa ibingeyokubona intandane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze azibonele ngawakhe amehlo udubo olubhekane lazo ukwenzela ukuthi abone ukuthi engaziphathisa ngayiphi indlela. Unkosikazi Mpofu utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathele intandane lezi izipho zekhisimusi ezigoqela ezimnandi, amathoyi okudlalisa kanye lengubo. Ubuye wathi benza inhlelo ezichiyeneyo ezokuphathisa omama beMathebeleland North ukuthi bazimele.
Injongo kamama uMrs. Mnangagwa ibingeyokuyabona intandane, indawo lapho kugcinwe khona izintandane ebhinga. Ibhinga elingaphansi kweMarch North.
Litholene kufikeni kwenu khona le bhinga?
Sifice ukuthi kule ntandane ezigcinweyo ngakwi-Church yeRoma, iCatholic Church khona ngale. Safica ukuthi kulabantwana abazintandane ababathatha khona ngale esigabeni sebhinga. Abantwana labo bagcinwe khona ngale, bahlala khonapha kule ndlu lapho abahlala khona, abagcinwe khona. So umama badela nje ukuthi azidala ikhisimusi labantwana, abone njalo le nhlupho abamalazo njengabona abagcina abantwana.
Inhlupho elizibonileyo zihlanganiselani?
Inhlupho ezikhulunywe kabanzi kakhulu ukuthi kule mswelakalo kakhulu khona ngale ezokuthi njengamagetsi amalayithi bona njengabantu abagcine intandane abalakho kunene ngathi abalenzuzo ngakho ukuthi bazuze imali yokuthi bazibhadalele amagetsi. Ngakho-ke imali yamagetsi kuthiwa yiyo esiphezulu kakhulu. Njalo la manzi njalo ayahlupha khona ahlupha ehlupha ngokuthi layo imali yokuthi babhadalele amanzi khonapho abajela khona abantwana indawo yokudala yinto ebathwalise endlini.
Lingabanceda ngani?
Thina esingabancedisa ngakho khona ngale kuma-orphanages yizinto ezinjengokudla. Umama ubaphile ama-food hampers abantwana laso isikole layo i-orphanage yona leyo bebephiwa kuma-hampers aphana bembona nje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi bebebaphiwa ingubo nokunye okungamathezi njengoba bengabantwana ukuthi badlalise lama futha okugcoba lamasepa okugeza bekukuningi ngokuyizinto umama abaphathele khona.
Kulezinye yini inhlelo elizikhangeleleyo ezingaphathisa abantu abangomama ukubana bathole ukuziphilisa?
Sina inhlelo esizikhangeleyo njengabomama, sifuna inhlelo ukuthi umama enelise ukuziphilisa yedwa, angameleli ukuthi kumbe ubaba uyasebenza. Izinto ama-projects anjengokufuya impuphu, okufuya imbuzi. Khathesi uhulumende wethu ukhuluma ngokuthi kuzayenziwa uhlelo lwenhlanzi ukuthi omama bangenelise ukufuya inhlanzi. Enithemba kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi omama basebesenelisa labo ukuthi angakhepha ngebhodi lakhe khonapho kumbe ngekhaya, enelise laye ukuthi athele amanzi afuye inhlanzi. Inhlanzi lezana ziyabe zimphinzuzo ukuthi aziphilise yena le mbuli yakhe.
Alo ke ngonkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, isiphathamandla sebandla lezano PF engummeli weMathebelele North edalele parliamente, ubexoxa ecingweni ekwabulawayo lo Gainer Gumede oStudio 7. Akuza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculi odume ngomdumo we-afropop le-disco uKhulekani Bethule owazakala ngelokuthi Cooksman. Asizweni umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda exoxisana laye.
UCooksman ubengumsakazi olodumo kwentuduzi yathunqa. Wamanje usedume ngezomculo, kunje nje uselabalandeli abaningi. Kakasichazele ngembali yakhe ngamafitshane.
UCooksman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi nguCooksman, ibizo lakhe eliqondileyo nguKhulekani wakoBethule, azalwa edolobheni lakoBulawayo empilo esibhedlela laphana. Nxa ngicacisa imfundo yami yonke ngayenza khonapha koBulawayo. Kodwa amakatari kwaqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yiDede.
Abantu abaningi bawujabulela umculo wakho Bethule. Ngiwuzwa emcimbini emine nginenge ngihamba khona. Kambe ngawo ubiza usithini?
Umculo wami, mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa, ngiyenza i-afropop, ngiyenza i-disco music, ngiyenza leze sintu. Ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngumaAfrika, abantu abaningi bathi ma-Afrika bambanani. Kwase kubuya-ke kulandela idlalade Ngizohamba, kubuya idlalade Let's Unite, kubuya idlalade Uliphindile Nyasarand engayenza lo Denthanda. Then kukhona-ke ingoma la engathi khona ngithathe umculo wakithi wesiNdebeleni ngokuxubanisele house music. Yikho kwaphuma khona ke ingoma lethi Vumelanisa Ngoma.
Hayibo, yakhathaza kakhulu le ngoma. Sadlala ngayo amakhisimusi ambalwa adlulayo, nanamhla iyachisa. UCooksman lo, kanti yena vele usebenza lobani?
Sengisebenzela abaculi abatshetsheneyo-ke kugoqela abadumileyo labafana-ke abasaqala. Kukhona-ke abafana abanjengabo-Unity umayuzo wabo-Achoose, ngiyangasebenza labo. Kubuya u-Conrad Siqubu we-South Africa, lamanye ama-rust atshiyatshiyeneyo nje amabhendi atshiyeneyo ngiyengasebenza lawo. Ngikhangelela ukuthi-ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakuzinga eliphezulu.
Sikuhlelo uHouse of Friday silo Cooksman, umculo wakhe ulohlonzi bakwethu. Umnyaka ozayo uzofikile, kambe ngawo siphatheleni weCooksman.
Uyabona Chisa, mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ekusakazeni, ngoba ngingumsakazi futhi akithi ngoba ngelinye ikhono enilalo. Kodwa umculo ngizame lokho engiwuqhubekisela phambili, njengoba ngijhile ukuthi ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi. Yikho engikukhangeleleyo-ke khonokhuyana-ke. Umlayezo engingawuchiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi enizazenza-ke umnyaka ozayo. Kodwa nxa amathuba awokusakaza ivuleka, njengoba imisakazo ikhanya lokho ivuleka, bona nizaziphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza.
Bese uhlelo
ngohlelo-ke Woza Friday, lapho ebesiluyethulelwa-ke ngu-Ezra Jesus Banda. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Amalunga enhlanganiso yebheju likaZulu atshengisele koBulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yizaphu lezaphu asincedi lutho. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.